Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Linga lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle welamukela emweni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Even though Konoko try inkomo, ngoba it was more of a horse and a rider. And the rider being ZANU PF. So I unit very agula into a unit and so
Kusasa kunanzwa ilanga lokumanyana kwamabandla weZANU PF le PF ZAPU kusivumelwano esenziwa ngomnyaka ka-1987 kodwa abaningi bakhala ngokuthi akula okokuthakazelela.
Abantu bayakhangela i-interest zangikhona babona ukuthi akutshintshi lutho ibheleke kathesi ZANU PF yikhokhelayo and abanye beseyekhonza ukudonda njele nokuyavota ngokwazi ukuthi vele ikhabinethi ekhona yama-ministers ngayeZANU PF.
Ibandla leZANU PF selile zikhundla eziyisithupha kobulawayo edalela ephalamende kulandela ukunqoba kukhetho lwe-by-election enkulumane ngomgqibelo. Kuqhamuka umkhuhlane wenkomo i-anthrax esigabeni seMzingwane eMathebeleland South obikwa usuhlasele abantu phose amachumi amane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kusasa likhefu lokunanza ilanga lokumanyana kwamabandla athi eleZANU lele PF ZAPU kusivumelwano esenziwa ngomnyaka ka-1987. Lesi sivumelwano senziwa ngemva kokuxabana okwachiya abantu abaningi esigabeni seMathebeleland lesenkabazwe bebulewe ngombhuqazwe weGugurawundi. Kodwa namhla balutshwana abathi kulokumanyana elizweni kakhulu nxa sikhangela ukuthi ibandla leZAPU lavuselelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa labanye bakhe. Akulahlelo lukahulumende olwenziwayo ngaleli langa. Sixoxe lelunga le-MDCT umnumzana Nomeni Mabhena yena owayesiphathamandla sebandla leZAPU njalo waya kubandla leZANU PF ngemva kwesivumelwano se-Unity Accord umnumzana Nomeni Mabhena. UMabhena uthi isivumelwano lesi sahle satshabalala ngokubhubha kukamnumzana Joshua Nkomo onguye owayesayinalane lo mongameli Robert Mugabe.
Angazi abanye abangakhuluma nge-unity. Thina abanye sivela sisakhuluma nge-unity. Ngumdlalo ukukhuluma nge-unity, akula unity ekhona. Even though Konoko try unity, thina sasihlonipha inkomo. Ngoba it was more of a horse and a rider. And the rider being ZANU PF. So i-unity vele akula into ethiwa i-unity mntanami.
Kodwa ke siyabona ukuthi bakhona abanye beZAPU abalokhu bekhona kuZANU PF phansi kwe-unity yona le.
Angazi ukuthi ZAPU yaphuma loDabengo. Nxa bekhona abanye abazibizayo ukuthi ibayi ZAPU, angikwazi ungababuza bona babangakutshela zinoku.
Kodwa nxa likhangele khona elizweni lapha singathi kukhona yini ukubambana njengalokho okwakufunwa ngubaba uNkomo?
Akukho, azange kuvele kube khona. And khathesi ambona ngathi sokuphambili ukwehlukana kwakhona. Ngoba yona i-unity leyo ukuthi iyabethani and nxa kuthiwa kule unity phela ino use you are dovetailing. It's an equal thing.
Lo ke ngumnumzana Nomeni Mabhena ebesixoxa la ecingweni ekobulawayo. Ibandla leZANU PF seli lezikhundla eziyisithupha kobulawayo edalela ephalamende kulandela ukunqoba kukhetho lwe-by-election esigabeni senkulumane ngempela sonto. Omela ibandla leZANU PF umnumzana Killian Sibanda uthole amavoti azinkulungwane ezimbili 2161 kwathi umnumzana Ngwalo Nyathi weProgressive Democrats of Zimbabwe ekhokhelwa ngunkosazana Barbara Nyagomo wathola amavoti angamakhulu ayisithupha 680. uNkosazana Sibusisiwe Mpofu owe Reformed Democrats of Zimbabwe ekhokhelwa umnumzana Elton Mangoma yena uthole amavoti afika phose amakhulu amane i-397. Inhlanganiso yebona ngezokhetho iZimbabwe Election Support Network iZESN isole lolukhetho isithi bekulengwalo ezimbili ezama voters roll kulolunye olulabantu abayi 13,000 elinye njalo uluhlu lulabantu abayi 20,000. Linhlanganiso ithi lokhu kuyasoleka kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi kuke kwaba lembiko yokuthi kuyaqilibezelwa kukhetho eZimbabwe. Amacele MDC kunye lamanye amabandla afana lezaphu kawangenanga kulolu khetho. Sixoxe lo Sibanda yena onqobileyo sambuza ukuthi ukhangelele ukuthi uzaphathisa njani lesi sigaba.
Ya into eqakathekile ukuthi njengoba liyakwazi ukuthi abantu benkulumane iblawe yonke jikelele ilodubo lokuthi ama-sector avalwa ama-sanctions asabalawo and abantu babala msebenzi and nxa into enkulu esokufana ukuthi siyilise sibulwa phapha neparlamente ukuthi ngabe amafemu angakwanisela ukudinga indlela zokuthi avule abantu bazuze umsebenzi. Okwesibili, why list abantu belindele imisebenzi leyo kube le misebenzi yezandla abayenzayo labo engabancedisa empilweni yabo into ezinjengabo-value addition and so on bezenzela izinto zabo ngezandla zabo ukuthi kungabancedisa labo bethengisayo kwezinye indawo bethengisela lapha lalaphana bakwanise ukubaphilisa labantwana ukwenzela ukuthi abantwana bahambe esikolo lokudla kusuzakale esigabeni. Wayelithi kumele ukuthi lapha kulama-sections athile kulabantu abadubekayo abadinga ukuthi ukuphila.
Ungathini kulabo abakhonona ngokuthi ukhetho aluhambanga kahle bekungani kulokunye abathi kumele kulungiswe?
Yithi nje like any njengoba lukhetho kabelifeya njengoba lizibonela kakulamuntu kulongatho ukuthi nje nxa ukhetho alukondanga emntini eyabe engaphumelelanga but emntini eyabe ephumelele yabe iqondile ukuthi umuntu uyabe ekhala ngokuthi ukhetho luhambanga kuhle nxa ukuthi kungasawinanga oba kungawinanga yena ngabe nxa kuyinena kuyabe ukhetho luyabe luhambile.
Abanye njalo ngabathi wena uwine nge-2,000 votes kodwa i-MDC yayiwina ngabo-20,000. Kungani abantu bengavotanga ngobuningi?
Okokuqala asiloqinisa ukuthi i-MDC yawina nge-20,000. Ngo-2013 umuntu owawinayo we-MDC wayele-7,000, owezanu-PF wayele-2,400 enapha enkulumane. Nge-general election abantu bayakwazi ukuthi ukuwina kukapresidenti kuyatshintsha izinto. Omnye enye iphathi ngenyaka ifuna ukufa kowayo upresidenti, enye la ifuna ukufa kowayo and iyenzathi iba nkulu ekuthini abantu bayasukuma ngobuningi babo. So bebesukume ngobuningi babo kuyakwaniseka ukuthi amavoti abe maningi but ku-by election abantu bayakhangela i-interest zangikhona babona ukuthi akutshintshi lutho ibhele kathesi zanu-PF yekhokhelayo and abanye besebephonge ukudonda njele ukuthi bokuyavota ngokwazi ukuthi vele i-cabinet ekhona yama-ministers ngayenza amapf. So abanye bebani-MDC abesayikhonbelelanga layo nabanye nje vele yonke i-by-election wonke nge-history yethu yezimbabwe kuma-by-election lakudala lanxa i-MDC ingabhoyikhothanga kwakuvele ama-by-election engabili amadoda amaningi.
Lo-ke ngumnumzana Killian Sibanda onguye okhethwe kuba lelunga ledale lephalamende emele inkulumane engowebandla lezanu PF bekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abesifazane bathi ukube lokhu kuqakathekiswa obaba labantwana abangabafana lokhe goqo kibo ikakhulu abalesiphiwo sokuphatheka emisebenzini okwakuthiwa endulo ngiyabesilisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lanxa sikhanya singesihle lesi simo, singavumeli ukuthuthuka kwabesifazane kuthiwa bafuna ukuzenza amadoda, bakhona asebesebenzise uhlakanipha kwabo bangena kwezamabhizimusi lezi lanxa beke babhekana le nkinga ebezivelela kubomkabo labakwabozala kodwa bakunqoba lokho. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Eunice Dlamini, yena owaqala engumongikazi kodwa wasekubona ukuba waphiwa kwezamabhizimusi egxile kakhulu kwezokuqoqwa kwemicimbicimbi lamadili okufana lemichado, amadili amankampani kanye lokuthakazelelwa kwensuku zokuzalwa ama-birthdays lokunye.
Ungananzelela vele abafana even abantwana bethu lokho befundisa ukuthi umfumeni ubena ube phezu kamama in terms of everything, but it's how you approach your men. Ungamtshengisa ama-results, he should be able to move on. Kwezesikhathi uyasithanja sanqondo wenzingani kawuzwa lokho akwalisa khona, because at the end of the day uyabungabona ukuthi wena uprogress uyangaphi, but ezinye izinto lawe you have to think outside the box and say, look, I can do this, give me a chance.
Unkosikazi Beauty Bulu ngomunye wabesifazane njalo asebazithuthukisa kwezamabhizimusi, yena ephatheke kwezokutholisa indawo zokuhlala kuzethekeli engumnini weGlen Lodge kobulawayo. Bekunzima ekuqaleni ukungena kwezamabhizimusi, unkosikazi Bhulu ethi ebebhekane lenkinga ezimbalwa kusukela kwangwakhe abakwabozala kanye lozulu jikelele lapho eqala ngesikhathi umnotho ucwayicwayiza ngomnyaka ka-2008.
Ngathi ngiqalisa yona le indawo esithi yiloji, kwaba le nkulumo eziningi-ningi, kwaba kondoda. Khathi sifuna ukwenzani lapha phakathi kwekhaya? Liyakwazi ukuthi indawo zokulala lezi zilala bani? So nxa usunjalo awumelanga ubalaleli. Ye lokuthi umsebenzi wethu lo owe-tourism uyakwenza uhambe. Nxa uhamba uthi abantwana, uthi ubaba. Ubaba nguye oqala ehla khona nenethi hayi imhlangano yenu le isimningi kakhulu.
Udabuka ePlumtree unkosikazi Bhulu elabantwana abamantombazana amabili, omunye wabo esengothatha izifundo zokutshayela indizamchina kuthi omunye engothatha izifundo zokuba ngu-accountant. Okumqoka unkosikazi Bhulu uthi kuyikuba umuntu akhe ubungani labantu abakunhlangothi ezehlukeneyo, aqakathekise njalo ukuphakamisa abanye omama ukuze bande abesifazane abangena kubhizimusi.
Ukuthi njengoba ngindeloji yami nginje, abantu nxa bebuyile bayadla, ngidinga omama balenkukhu hambe mbathenga, ngithenga inkukhu kubo, yibo labe ngibaqakathekisayo. Omunye ule mbhida yakhe ngiyayithenga imbhida, as small as they are ngiyabaqakathekisa. Wonke umuntu ole business, ngoba ukuze ibhizinisi yami ihambe la kumele eyakhe ihambe. Yikho abanye sebeze bengikhulekela bethi hayi ngikhulekela ibhizinisi yakho, eyakho nxa ihamba uhambe yakho layo.
Lanxa besifazane bebikwa beyibo abalinani eliphezulu elizweni bekusilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini 52%, ingcwethi kwezomnotho zithi kuyibona ababhekana lobuyanga obedlulisa amalawulo ukwedlula abesilisa. Lanxa inhlolisiso esezithe zenziwa zikuveza ukuba kuyibo njalo abenza isebenze iminotho emazweni umhlaba wonke jikelele okubalisa eleZimbabwe, beqhuba imisebenzi yabo yona leyo emincinyane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kudaba olufanayo ugatsha lweZimbabwe National Statistics luthi inani labesilisa abamangalela omgabo bekhala ngokutshaywa liyaliqansa. Lolu gatsha luthi kulabo baba abafika phose inkulungwane ezintathu abathi bahlukuluzwa ngomgabo ngomnyaka odluleyo. Esikhathini esidluleyo bekulabesifazane abaningi kakhulu abesilisa bona bebalutshwane abalodubo lona lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo nkosazana Dorcas Banda omela isigaba seBulawayo East edalele eParliamente othi khona vele ukulwa ezindlini kulicala.
Emthethweni okhona lapho eZimbabwe we-domestic violence akuvunyelwa ukuthi ubaba achaye umama kumbe umama achaye ubaba. Xa sikhangela i-domestic violence act esiyiphasisileyo kuphalamende edlulileyo engathi yi-7th parliament, umthetho nalawo uvele kawuvumeli le-domestic violence, ukuliwa kwezindlini nje kakuvunyelwa. abantu bayaxoxisana nxa kwehlulene ahambe emthethweni bancedise nesingathi ngomantshi kumbe ngamapholisa bancedise ekhulunyiswane ihlale endlini abantu bekhululekile. Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi sizwe ukuthi obaba bagijime baye emthethweni baye besithi batshe.
Ubona ungani izizathu zakhona kungaba kuyini ezibangela ukuthi kukhanye omama sebeyibo abatshaya obaba? Kungaba kuyikuthi lokho okuthiwa ngama-human rights kumbe ama-rights abo asebengani bayafaka phambili?
Ngiyabonga kakhulu. Ama-human rights nxa siwakhangele kayehlukanisi ukuthi lawa ngabo baba lawa ngabo mama. Xa sikhangela umuntu yena umuntu ulelungelo lakhe lokuthi uphile kahle ebe ngumuntu ophilayo nje ekhululekile empilweni yakhe ejabulile empilweni yakhe. Kodwa into engiyibonayo lapho engayenza kakhulu kube lo dlakelo ezinzima esekunanzelele kakhulu ukuthi ukuswelakala kwemali, ukuswelakala kwemisebenzi.
Olo ke ngunkosazana Dorcas Banda omela isigaba seBulawayo East edalele ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekweBulawayo. Elingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama lamhlanje ke siqhubeka sikhangela udaba lomqeqeqeshi weqembu lenguqu elimela isizwe lama Warriors uKalisto Pasua lokunenginengi okuyingxabangxoza okwenzakala kuzifa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe aweYurophu ibika ukuba isiqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezethulelwa eleRussia ngezinye inyanga eziyisithupha ngokuphatheka kwalelo lizwe empini yakwele Ukraine. Obe ngumkhokheli wenhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA uSepp Blatter ubikwa ezwakale esithi uzophindela kwezenguqu lapho ikomiti yeFIFA isethula isinqumo sokuthi angaphatheki kwezenguqu okweminyaka ethoba minwe mbili elandelayo. Kwezempila kahle lamhlanje sokuqhamuke umkhuhlane wenkomo i-anthrax esigabeni semzingwane eMathabeleland South obikwa usuhlasele abantu phose amachumi amane wabulala inkomo ezingaphezu kwaleli nani. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abangamachumi amathathu lesithupha babikwa sebehlaselwe yilo mkhuhlane wafa inkomo ezingamachumi amane lambili. Kulesi sigaba kumaviki amabili asanda kudlula ngenxa yalomkhuhlane we-anthrax iningi kwezempilakahle elithi liyaqala ukuwubona. Iningi labantu laba lelatshwe ekliniki ye-Esibomvu ngomkhuhlane lo ongena ebantwini ngokudla inyama yenkomo egulayo. Okhangela ukwelatshwa kwezifuyo emangweni we-Matabeleland South uDr. Ernest Mdlongwa uthi lo mkhuhlane wabonakala kumaviki amabili adlulileyo emadiba emzola kanye lemahanga. Ngenxa yalokhu uthi akula nkomo ezivunyelwa ukuphuma esigabeni seumzingwane ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane kwezinye indawo. Izakhamizi zithi kulakho ukuthi umkhuhlane lo ungene wobulawayo ngoba zathengisa inkomo zabo kumaviki asanda kudlula zisiyahlatshelwa isitshebo sokuthengisa kulelo dolobho. Umongikazi unkosikazi Progress Dube ungomunye walabo abahanjiswe ukuyakwelapha lomkhuhlane esibomvu. Uthi kuqakathekile ukuthi abantu bangadli inyama yenkomo elomkhuhlane njalo bangayihlinzi lokuyihlinza ngoba lokhu kuyingozi. Abantu abaxwaye ukuthenga inyama endaweni lapho linyama engahlolwanga khona.
Kulo mkhuhlane we-anthrax usutholakele, siyaxwayisa njalo ukuthi sinanzelele ukuthenga inyama ezihamba zithengiswa. Ngaba zichiphile sibili kakhulu kodwa kwesinye isikhathi siyathenga yangokufa.
uqhubeke esithi izibonakaliso zalomkhuhlane ikuba lezilonda emzimbeni kumbe ukuthwala nzima ukuphefumula. Abantu abasezindaweni lezi eziqhamukela umkhuhlane uthi bayaxwayiswa ukuthi baphange baye esibhedlela.
Izibonakaliso zalo mkhuhlane kungaba ukuba ngani isilonda kumbe ukuthuthuva emzimbeni, ukuzaba khona kwelanga kumbe kusiya kuviki, kungaba kufufuke kakhulu mbembijana, kumbe umuntu abe lesisu esikuhlungu afuna ukuhlanza kumbe ahlanze njalo kube lokukhwela kwe-temperature.
Lanxa iningi labongi beliqala ukubona lomkhuhlane, usibalukhulu weMathebeleland South umnumzana Midiat Khumalo uthi uhulumende uphange wabafundisa ngokwelatshwa kwalomkhuhlane kanye lezibonakaliso zawo. Izakhamizi lazo zibe lomhlangano lapho abezempilakahle abakhulume ngokuthi bangazivikela njani. Isakhamuzi umnumzana Siphosami Mabhena uthi uhulumende kaphange alethe imithi edingakalayo bengakaphelelwa izifuyo ezivele zisengozini ngenxa yokusilela kwamadlelo. Umkhuhlane lo oqhamuke ngesikhathi lesi sigaba sisalwisana lomunye owe-foot and mouth uthi ubangelwa ukusilela kwamadibha kanye lemithi yokwelapha izifuyo osokufake impilo zabantu engozini njengoba usungene ebantwini.
Inkomo bezingani zidibha nzima, abanye ama-farmers ebengasabuyi lapha besizodibhisa isifuyo zabo because i-facility yakhona ibingekho hle kakhulu ukuze inkomo zidibha. Inkomo beziseqisa kwesikhathi zidibhe once a month and because amanzi was a big challenge angithi.
Ingcitshi ekucubungileni ukuhlalisana kwabantu umnumzana Khumbulani Maphosa uthi ukuqhamuka kwemikhuhlane le eyayingaziwa elizweni kubangelwa ukungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zikazulu ngenxa yokubhidlika kwenotho. Kulokhu inotho yelizwe yaqala ukubhidlika uthi ilizwe selabona imikhuhlane efana le-cholera, i-typhoid, khathesi i-anthrax, yonke eyayisaziwa emabhukwini njengemikhuhlane yayike yabakhona kudala. Uthi limikhuhlane izaqhubeka iqhamuka ngenxa yobuyanga ebantwini lakuhulumende kuze kuqakathekiswe inhlelo zempilakahle.
Sinanzelela ukuthi ikwanda kwemikhuhlane kule mikhuhlane leyethelelwanayo etshiyeneyo lakho kuyanda ngoba abantu bayanda. Sinanzelele futhi ubuyanga buyanda lendlala eZimbabwe. Nxa kule ubuyanga lendlala kwenza ukuthi imikhuhlane ithelelwane kalula, ngaba ngetholalana ngokudla, ngemanzi, ngokuhlala kuhle kumbe ngezemacansini. So nxa singa-invest sibone ukuthi siyakhulisa ezempilakahle sizaba lenkinga yokuthi sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa ukuthi silungise izinto sezonakele.
Umkhuhlane we-anthrax ubikwa okwakhathesi usendaweni zethusi, emsizini, eChalimbe, e-Irisville, eGongo kanye legodlwayo, zonke ezisesiqintinise umzingwane. Induna uGwebu owemzinyathi uncume abezempilakahle ngesiphatho sabo kulabo abahlaselwa ngomkhuhlane esithi balesiphatho njalo sebebanike imfundiso ngokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Lanxa iningi labantu lisazi ingozi zokuthenga inyama ezitaladeni, ukuthengiswa kwayo sokuyinjayelo ngenxa yentengo yayo ephansi ekhanga iningi kuZulu ongenelisiyo ukuyingenela ezitolo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Umncintiswano womdlalo wenguqu oweZifa Unity Cup obekumele udlalwe kusasa awusekho. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe ngumongameli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyanga uthi umncintiswano weZifa Unity Cup awusela kuba khona kusasa. Lokhu kungoba kuzabe kungcwatshwa usomabhizimisi okwaba isiphathamandla kurhulumente weZimbabwe onumzana Agai George yasemathuneni eHeroes Acre. Amaqembu athi eleDynamo seleCapes United kanye lelebulawayo City kubikwa besevumile ukuphatheka kulo mncintiswano ngemva kokwala ukungena kuwo okwenziwe liqembu leHighlanders lona obekuhlelwe ukuba lingqikilane leleDynamos. Kusenjalo uChiyangwa ucele uxolo kumqeqeshi weqembu lesizwe uCalisto Pasua ngemva kokugconwa lomqeqeshi akwenziwe inhlanganiso yeZifa yona eke yamxotsha umsebenzi ensukwini ezedluleyo esethiswa icala lokuba lobudlelwano obungalunganga lomela abadlali uGibson Mahachi. UChiyangwa uphinde waxolisa njalo lakuMahachi obethe yena kumele iziphathamandla zeZifa ziqale zixolise ukuze uPasua ebuyele emsebenzini. ukuxotshwa kukapasuwa labasekeli bakhe kuphazamise amalungiselelo eqembu lesizwe lona elilungiselela ukuyaphatheka kwimidlalo yeChane ezaqhutshelwa elizweni leRwanda ekuqaleni komnyaka ozayo. Ingcitshi yezomdlalo wenguqu uFarai Kamambura uchaze ukubiselwa emsebenzini kukapasuwa njengento enhle kakhulu. Iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukuvuselela amalungiselelo alo kusasa. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu leyamakhandeni yelamajaha yaleminyaka engaphansi kwe-10 92 yilo eliphakamise inkezo yalo nyaka yomncintiswano wemabaleka under 18 tournament. Lokhu ngemva kokunqoba elikwenze le-Highlanders nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa ngensonto enkundleni ye-Papa Fields. Umdlalo lo ubuphelela amaqembu engujikilobhanqa 1-1. Iqembu leyamakhandeni linqobe lesabona nge-1 kanya kusigaba se-semifinal, ukuthi iqembu le-Highlanders lifinyelele kusigaba se-final ngemva kokunqoba elesantos nge-4 kanya. Limidlalo iqoqwa ngoye ngumdlali weqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda. Omunye wabancedisane lo Mabaleka uhlanganisa limidlalo uBheka Sibanda uthi isifiso sabo yikuba limidlalo ikhule isabalale lilizwe eminyakeni elandelayo.
UMabaleka lokho akwenzayo is one of the best. Loba nje ihlupha edinga lokhu lalokhu, but siyamncedisa la esincedisa khona. And we wish ukuthi kuhlale kusenzakala each and every year kuyona le tournament. And uNkulunkulu abelayo Mabaleka.
Umgadli weqembu le-Highlanders uMcCarthy Dube nguyothethe umvuzo we-top goal scorer ngemva kokuba ihlohlekane, kuthi umdlali we-Highlanders uBen Munzaka nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye. Ikanti umvuzo kanozinto obambe ukwedlula abanye uthethwe nguWatson Moyo odlalela iqembu le-Makhandeni. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Yebo kambe balaleli, sekuyisikhathi sokulibalela imbiko esithole nge-email, Facebook la nge-WhatsApp. Siqale ngokulethulela imbiko evele kini balaleli bethu eliyithumele nge-WhatsApp.
Igama ngingu-Rapson Mwale, ngihlala enjube ku-A. Ngithanda ukufisela ukhisimusi omuhle ubaba wami osentumbane nosisi wami osentumbane. Ngizofisela lo sisi wami ohlala ePhumula South uNakero. Ngifisele lo sisi wami uNamadube ohlala e-Old Phumula nabantwana bakhe. Bulise lengane zami ezisele eGoli. Akhisimusi wakulomnyaka kawumnandanga ngoba thina sisebenza eGoli sibulawa irate yokutshintsha ama-rands to US dollar ngoba irandi kayisasebenzi lapha eZimbabwe. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Libengelelwa nguZefania Ndebele use-DRC eLumbumbashi. Ngithi unjani umsebenzi khona ngapho? Kodwa hhayi ngeza liqhuba kahle. Ngithi ngicela libingelele abatwa bami abasekhaya eZimbabwe eKadoma eMunumutapa ku-house number 2430. Ngithi kunjani nasibongile lo Sibongile. Ngithi lidlale kuhle iKhisimusi, mina kangibuyi. Ngisemsebenzini e-DRC. Ngibona nizabuya ku-next year mhlaka-1 bemhlaka-2. Ngiyekhaya lapho enzala khona esigabeni sikamathuphula emanzi muhle line. Ngibingela bonke nje abaku imuli yakoNdebele. Ngibingele lo mama osekhaya. Ngithi mama, enjani impilo khona ngabo la ndikhulisa iKhisimusi? Hhayi mina saphilile ngapha emazweni.
Hayi, sibongile ke kubalaleli bethu labo abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lanile lakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 1-202-465-0318. Okwamanje ke sikhangele ebezikhokhela. Kusasa kunanzwa ilanga lokumanyana kwamabandla weZANU PF le-PF ZAPU kusivumelwano esenziwa ngomnyaka ka-1987, kodwa abaningi bakhala ngokuthi akula kokuthakazelela. Ibandla leZANU PF selilezikhundla eziyisithupha kwaBulawayo edalele ePhalamende kulandela ukunqoba kukhetho lwe-by-election eNkulumane.
kuqhamuke umkhuhlane wenkomo i-anthrax esigabeni semzingwane eMathebeleland South. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, silithiya ku-Studio 7 Live Talk. Lilale.